uyabuya ewaza nje kungelalutho lokho esebe lokho sikutshela ukuthi umngameli usenze lokho lalokho ngamaphupho izifiso eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uyebuya ujimbile lapho oye khona usuke kule ngxabane enkulu lapha ekhaya akulazibusiso labakhona le phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuchitha igazi labantu ekhaya le kwephuka amathamba abantu ekhaya le abantu apho ngudoda bephosele ezitolisini omama badlwengula umhlaba ukhangele
kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo. Uthini wena lo?
Uyabona Mthande labalaleli into le iyamangalisa. Kodwa ke thina abanye kasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU nalawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo labo badlala ukhlubhu bathwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo. Ngakho ke nxa bengathi bayavikelana kakumangalisi. Angithi phela nxa bevikela kume bavikela omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe. Okwesibili, yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho imali lani lani. Anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi. Kumele bakhulume ngalizwi linye basole laba abacabangela ukuthi babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo labo bayabulala bayantshontsha ngabahlonipha abantu ngakho kakumangalisi bazakhuluma bavumelane laye kodwa kakulali kuthonza pho mathina sikhuluma ingqubekela phambili yelizwe hayi khona ukuthabisana nje inkulumo ezingenamsebenzi
kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba.
Kanti labalaleli thina abanye esesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni atshiyeneyo umhlaba uwubona unje ulomkhumbulo omfitshane njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako ukuza kwedlula ngoba kabahlali kulawo mazwe kabazihluphi ngakho yana nje iclub yokuxoxisana kabala ndaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona laphana bayahlangana nje bayagwejiza njengabantu abadala ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khona lokhu abakukhulumayo kabala ndaba lo muntu kanti kungathi bona ababusa amazwe ekhona laseAfrika bingela ndaba lathi khwabenzimi kesiphongihlala lapha emahoteleni ama-conference center bazazihluphela ngathi angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele kabala ndaba lathi yikho besibulala besibopha besintshontshela besithethisa besiqambela amanga.